Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namoya munyika muno urova, namoya munyika muno kushaya chokudya, namoya munyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo. Zine mumiriri wazo vamunangakwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZanu PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ngela kancane sewa mdingo okuthiwa i-hemodialysis kobulawayo isuka eplump twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima kale ukuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lo wesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZanu PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZanu PF embusweni.
38 years we Mnangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoyi maifamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara driver nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri conductor muchinyora matickets mese. Pamaibira vanhu maiba mese, pamairero vanhu mamairero mese, maakuda kuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangira hapo, manje majaira hamulume. Izamba majisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZanu PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parlamente labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wayo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani izasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkayi?
Ngiyiphelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama projects under iJoshua Nkomo Foundation izo lonke leli jikelele. Basebe ngicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoncedisa kithi enkayi njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bambile. So kuthe ngo 2013 ngihle ngaqala ama projects ebhola labatsha ama ward wonke enkayi South lenkayi North. Ama ward akhona enkayi South angu 16, enkayi North angu 14. Saba lama finals ethu enkayi Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi ama primary schools angu 88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yenkayi district ball games. Ugoqela basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonate i building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i volleyball court, basketball court, netball court lapho okwenzelwa khona imincintiswano yabantwana. Njalo ngase ngidonate amabhuku ukuthi izikolo ziqale ama library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya. Indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i boarding school. Ngaba ngincedisa futhi nge building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khatebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parliament ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane e-parliament engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengamhlanje besilayo nje umhlangano wokulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa ithubu lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngothwele kuba ngcinyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesi sikhathi kodwa kuba ngcinyana ukuyala nje ukuthi ngihamba uma ngumuda ngenelisa uhamba uma ngumuda.
Ngezinye indlela kuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamaliseke kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu othona ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwe ngabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje. Ngiyabe ndesifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale lephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labe kakhulu njengokansila wabo. Ndingungikansila wenkulumano bengungikansila ka-ward 20 kodwa ngithe ngisiyaphetha kwikansila bese ngungikansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane besebesiza kimi ngezikhalazo zabo lama project onke bengiwenza kwa 20 besebenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela iHarare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana. So ngaba lethela isibhedlela ngabalethela emaklinikhi entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela ama-ward i-ward yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke ama-ward kobulawayo. So ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele parliamente njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku $25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade ayekobulawayo ukuya kwenziwa idialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
Ama kidneys la akasebenzi ngitshela kancane sewa mdingo kuthiwa yi-hemodialysis kobulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima zabe ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shutted down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso. So nganatha uyaba lokuthiwa yi-overload, in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi abungathambisi. So ugcina amaphaphu esesiba immense emanzini ana lawana abegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus you high blood pressure ngenxa yamanzi ayona lana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthola ichaya ku 270 over 140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, kumunye idokotela e-India. Kwase kuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses. Le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba laye.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka bengakufinyelela njani bayifaka nga?
Le account ZB Bank. Le account yakhona ithi 4511-731-226-200.
Ah, kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga yiliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu. Lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355. Ngiyaphina njalo 0772-730355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe D Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangele ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangele ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangele ukuncintisa esigabeni siphi?
Mina nguKhudakwashe Zulu. Umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa, ngifuna ukuncintisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana la?
Okumangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni noma kuba ngukhansila noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledala lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edala lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunika abadala izindawo thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antelope akula manzi.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yiba bahluphekile njalo abontanga engafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngisale nyawo ezilula kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le-Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
okokuqala ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession. Umuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni waba ngu-lecturer. So kathesi Zimbabwe asakhangela ngepolitics, sesikhangelele umnotho welizwe. Yikho ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhiba uhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunumber zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo, not conscience member of parliament. La ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Hayi, sikuzwile Kudakwashe. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo koko betu babe tetela mazo sithina masiko wethu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sike sithi sikhumbulo kwakudala lamdlake sikhuluma ngalokho abantu babekusebenzisa emakhanda ikakhulu amantombazana uzokuthiwa usebenzisa ilitshe ukuthi alungise inwele agcobe la kugcobayo abe muhle abukeke kube njeya ukuthi ngiqokele ludaba ngilo baba uEzra Chisa Sibanda ukhona ngale kwele Britane mpinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani mnumzana Dube?
Hayi, mphile kakhulu. Kunjani eBritane?
eBritane kuyachisa nje, kasigonga lelo nto nje, jalo kwabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje usitete babe senza njani?
Mbingelela abalaleli bonke beStudio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana, ilitshe wakwanza ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwe ukuthi alitshise kakhulu then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Singaba straight sibili kuyalo sokungathiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu, kodwa yabe ungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikun oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingugcotshi vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba sinjalo impili ivukuvuka. Silala sivuka sibili umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kahle. Sasiphema ngelitshe. Umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo. Sasisemakhaya singakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenjea amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduze lokuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye, Chisa uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingaba bomvu laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba-ke amafutha akhe amafutha lawo esithe ngafaka lokhana-ka othiwa ngumfuma lokhu nywa nxa engelaa mfuma wayithatha-ke liyani ivazini leyo othiwa yishel inkalakathi egabhalana abhica bhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke ngihlale enkulu babengatshila aba bantu babezenza kahle ke konke langemuva azenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingani sezicakele sezizinto ezilungisa sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho, so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi? Wawuligama ulenzeni lisho?
Hayi, uvele ngesikhathi kusasenza kusiba careful vele wawungeke uthi wawu-edha ithawulo yeyayingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitshe ukuthi likutshise ekhanda vele lokhu sasingakwenzi. Lalibhoda kuhle Dube, libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzucede kutatha ikama yakho kambe. Ngesikhathi sangikhona futhi sasisebenzisa i-afrocam lezi ezakudala lezi zisanisizisebenzisa awufici usumuhle zine zakho zi straight kumbe ziyafukelwe emuva zibe yi-pushback yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zichuchume zichuchume inwele zabosisi lezi
odadewethubangcolise
bazi bangcolisele imqamele imqamele icina igcwele amafutha ngoba zinezakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
khonapho-ke jisa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi-ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli nxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokhu bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungisa omama bemabathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje-ke ukuthi uyabona-ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basuke sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazabeki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele ukuthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo Dube kudala kuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami isayidi hhayi kulezi nsuku ezaminwele zinwele ziyisintu angilamuthi engiwufaka ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngingathi ngiyagcoba nyabe ngicoba yona amafutha enwele amafutha njengaba bengaliva clean but
uyakuvuma yini madue uyakuvuma nxaulabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini embhedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo dathela leli thuba ukuthi mbonge-ke usakhile liline umadube khona ngale-ke kwele Botswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Jesus Banda khona ngale-ke kwebhilitane oliva lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahele dala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis uze fika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela-ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahlongu 14 vesikeni lika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze engikufunayo mina Nkulunkulu ngizakuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu ukuthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi iBhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki kaciyozi kozeli abahamba lo nkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likankulunkulu ubudlwangu udlwangu lobo esibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho kuthi ibhayibhili lithi ukwazi uNkulunkulu kuyokuqala kokuhlakanipha. Xa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelelane lakho, sengisho lokukhetho lolo olukhona kuzaba amandlwane nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho. UNkulunkulu kabe yiyona nsika yokuphila kwabantu, abantu ngamunye ngamunye, njengendeni, njengesizwe, njengezigodi, bake bahlale phansi bazihlole bamnxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo, izinto zabo ziyakuqonda. Akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleke ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo. Abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile, abantu bayalamba kodwa izulu liyana. Okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Uthi ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami, ngibe uNkulunkulu wenu, ninanza kuzwa nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu. Ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kuko konke esikwenzayo, uza kusilalela asoze asidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo, unjalo namhlanje, uzahlala njalo kuze bonginaphakathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asibonge nini. Baba uNkulunkulu oyingcwele, dalwezulu nomhlaba onongethulwa lutho. Wawubumba umhlaba ongancediswa muntu, lokwenzayo kakudingini, awufuni mali, ufuna ubana izinto zethu zivume. Ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu, uNgusomandla wasemandleni. Kawehlulwa lutho, uyasho njalo sikulinge, sibonta usozosenzele lokho esiyabe sikucela na. Ngiyamcela ke Jehova, ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo. Abanye basezinhlungwini, abanye badungekile emoyeni. Kodwa ngomoya wakho oyingcwele, ngamunye ngamunye lapho esikhona, singalimemeza igama lakho. Uyehla wena ngomoya wakho oyingcwele, usilungisele izinto. Kodwa lokhu kade sithi sizakulungisa njani, sibone sekulungile. Ngoba awehlulwa lutho wena, uNkulunkulu oyinqaba, uNkulunkulu othulisa umoya, uNkulunkulu ovala uvule izulu. Iba nathi ke Thixo ngomhle, ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo. Ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho, thina silandile ngemuva wena phambili. Sihlalelathe sibusise ngegama likaJesu Kristu ngiyaphuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi, ngibongile la uNkulunkulu asibusise sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singene kwezemidlalo, sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Highlanders 1, Triangle United 0, Ngezi Platinum 1, Dynamos Dimbare 0, Chicken Inn 1, Motare City Rovers 0, Herentals 1, ZPC Kariba 0. amadodana asewisile besigqibela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuzigqiba sikhangele ebezihamba phambili Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu weGweru ukuthi avotele yena ngomvulo. Ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.